Well, siyananzela ukuthi lapha kobulawayo phakathi kohlupho olukhulu olwendaba ze-transport, abantu batshayisa emsebenzini ukuze bayefika ezindlini, bahamba nzima lanxa ekuseni besiya emsebenzini bahamba nzima ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi amabhasi lamakhomba kozobukho akhanya asemalutshwana, abantu baningi kakhulu ayesenelisa ukuthwala abantu. Uhlupho futhi esinanzayo olukhulu yukuthi lali imijova ebisikhona ebisithwala abantu ibisenza ukuthi uhlupho lolu lube nganeno, ngoba ibisenelisa ukuthi ithwala abantu masinya, abantu bagijima befika ezindlini kusakhanya. Kodwa sikhuluma kanje kathesi ngenxa yokuthi imijova le isihleyavalwa, la mapholisa alimjova bayithwalise nzima, bayibopha sibili kakhulu. Eminye yakhona la iqinisa isenza okungayisikho, amapholisa abegcotshana layo iqini ibaleki senza ama-accidents. Eminye yakhona la imjova amapholisa futhi labo besiqeme bengaziphathi kuhle, gcine sebeshaya ama-windscreen ngama-button stick sifa ama-windscreen. So ngokunjalo-ke sikhuluma kanje yiluhlupho esilalo. Uzukho amabhasi akhanya lobunzima ukuthi enelise ukuthi athwale abantu ngesikhathi. Ngokunjalo-ke sokufanele izakhamizi ziyakhala kakhulu zithi uhulumende kufanele angenele avumele ukuthi le imjova esemthethweni engarejista ivunyelwe ukuthi isebenze, ikakhulu besidasi labobhupta lapha labojova mbayiwa. Singananzela imjova yonke leyo labo-Sea Transit, imjova ebinceda sibili kakhulu ukuthi incede. Uhulumende besofanele ukuthi kanesikhathi ngalohlupho abantu abalala avumele lena le imjova abajova ingene kuma-association nalo basebenze bonke, ingazimeli yodwa. Ngoba engathi izubukho yodwa la imonopoli yezuko osegcina into izubukho lawo uyakhulelwa ngabantu. Ngokunjalo-ke kulobunzima abantu basempilo zasengozini, abanye sebevuke ekuseni kakhulu kusamnyama bangakutshaya izigebenga, abanye batshayise laphana abami isikhathi eside ukuze befike endlini bafika sokusebusuku. So impilo zabantu sezisengozini ngenxa yohlobo lwe-transport.
Siyabona njalo ukuthi amapholisa athi wona awaqophanga amabhasi awezikolo lamankampani azimeleyo. Ungathi lokhu kwenza kube ngcono yini, kumbe vele udaba lolu lufuna ukulungiswa?
Well, lokho kwenza umuntu ube ngcono bavele sokulohlupho olukhulu lokuthi besokuphumela apha enyuzini waphumala emanyuzipepeni kubikwa ukuthi uhlupho osolukhona ukuthi amabhasi awezikolo angathwali abantu, amabhasi amakampani angathwali abantu, loko besokuhlukuluza abantu kakhulu. Kodwa nxa sokuyukuthi amapholisa esitsho ukuthi hhayi lezi zikolo ezilamabhasi zingathwala, kwenza impilo yakhona ibe lula kanjalo ngoba bezivele sokulobunzima sibili obukhulu. Kodwa njalo esikunanzela silamanye amakhombi lawo futhi abethwala abantwana besikolo abehayiwe. So engcela ukhona ngokunye okuza obekufisa ukuthi ngakuya amapholisa bayakunanzelela babone ukuthi ulungisise ukuthi laba abantu abalezi mota ezithwala abantu amakhombi kumbe zimota ezihaywa ngabazali, ngoba kulezi suku kulobudlwangudlwa ngobukhulu abantu, impilo yabantwana zisengozini. So abazali kuba lula ukuthi babone kungcono ukuthi bahaye imota kumbe ikhombi ibibathathi bahambise esikole bibalethe. Amapholisa ngawo umthetho la amapholisa bayakunanzelela khonokho, imota ezinjalo bazivumele ukuthi zihambe zithwale abantwana kwenzela impilo yabantwana zingabi sengozini. Ngoba eqinisweni imomo weze kuhambisa lapho nzima sibili kakhulu.